kuqakathekile mhlawumbe ukuthi ngamafithane sitsho ukuthi akumangalisi ukuthi umongameli wethu useTanzania ngoba ungu-chairman wenhlanganiso yamazwekazi e-Africa, i-Africa Union. Njalo umuntu okhangelwa ukuthi uphethe amandla kuzwekazi le-Africa leZimbabwe okwesikhathi eside. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi sikukhangele ukuthi umongameli wethu uqhakathekisani okungaphezu kweZimbabwe kukho konke akwenzayo. Uqhakathekisa ukuhamba lokuvakatsha. Ungananzelela ukuthi lokhe umongameli waqalayo ukuba ngumongameli khona leli ihlandla ngemva kokhetho luka-2013. Usehambe isikhathi mhlawumbe isikhathi akuso elizweni eminyakeni emithathu edluleyo singaba ngaphansi umnyaka. So iminyaka emibili yesikhathi esibalwayo ube ngekho elizweni. Ilizwe liphatheke ngokudubeka ngomkhononi oguqe ngamadolo ngokudinga ukuthi livuswe yilabo ababusayo.
Manje singathini nxa sikhangela abamanye amazwe bona labo ayabe esiyabavakatshela ukuthi bambona njengomuntu onjani?
Dubo ikuthi nxa ube wavakatsha waboda ngamazwe e-Africa uzananzelela ukuthi abantu beZimbabwe abakhala ngakho ngobukhokheli babo sikho mhlawumbe ukukhangelwa ngamazwe e-Africa. Amanye amazwe amkhangela yena umongameli njengomuntu olwisa ukuphenduka umbuso wabelungu, neo-colonialism. Bamtshayela ihlombe nxa efika kwabo bayamamukela ngezandla ezimhlophe. Lokho kuqakathekile ukuthi sikunanzelele. Kodwa okuphela okumqoka ukuthi bona abanikazi belizwe abeZimbabwe yibo okumele baqinise badinga ukuthi bakwenze ngesimo selizwe labo. Yena njengomuntu ezihambela engumongameli kukalutshwane ukuthi uzalifumana ilizwe ikakhulu le-Afrika elingamkhangela limkhangelele emanzini.